Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami iJackson le izakwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalomkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu, ngoba kangiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalomkhuhlane ngokumemetheka kwawo, ikakhulu khonoku kuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So baza yamukela iJackson lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abansundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi iJackson yakhona le ilandeni, ilande umuthi amina umkhuhlane lo, kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona bamhlophe bebabagulayo kakhulu, kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama. Yikho ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo iJackson yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe, ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawucinisa. Ngiyikho engikubonayo, ngibona ngathi bazayithatha iJackson.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu 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 kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America, ngesizathu sokuthi i-Texas ayizangi vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokhele bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje, kube nje, akube nje, akube nje, akuvalwe, abazange bakwenze konke khona. Manje kama-results akhona asechaya-ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thini Texas sodwa i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha, siyesaba nje, siphongu gxumagxuma lapha nalaphana. Kodwa ke kuyezwakala ukuthi abantu bayafa sibili, bayadlula ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni zeborder le-Mexico, bayafa kakhulu abantu.